Usingqume sethulwe lamhlanje umthetho ndaba uthe isinqumo sogatsha lwendaba zasekhaya sokwesula amapermit ze-ZEP lokuqhubeka isengeza ukusebenza kwawo okwesikhatshana kasikho emthethweni ngakho sesesuliwe. Ithe ukwesulwa kwamapermit la ikwephulwa kwesisekelo sombuso ngoba akukhulunyiswananga lezalwane zeZimbabwe lezi okuyikwephula umthetho nelungelo labo njengabantu abasebenze bethuthukisa umnotho walelo lizwe bebhadala le mithelo kahulumende. Unkosazana Nassim Faki owenhlanganiso ye-Helen Suzman Foundation eyiyo ebehamba phambili kwabaphikisa isinqumo sikahulumende lesi emthethwandaba uthi bathokoze kakhulu ngokunqoba kulolu daba.
I think this gives people at least
isinqumo lesi sizonikeza izizalwane zeZimbabwe isikhathi sokuqoqa kahle impilo zabo.
To make their views heard to the minister as to why conditions in Zimbabwe are not ideal for them to return.
Umgcinihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa umnumzana Ngqabutho Mabhena laye usemukele injabulo lesi sinqumo.
Esikukhangeleleyo khathesi ensukwini ezilandelayo ukuthi sitholeke umhlahlandlela ukuthi kuzahamba njani kulabo abavele sebefake isicelo sabo esama waivers ngoba isinqumo sika minister esichithwe enkantolo ukuthi abantu kumele baye kwamanye ama visa okufunakala khona umuntu abe le waiver.
Unkosazana Victress Mathutu okhokhela inhlanganiso yabomama beZimbabwe ezim imbokodo uthi behlisa iphika ngalesinqumo.
Silinde ukuthi sikuze ukuthi kulezo nyanga ezilithumi lambili u-Aaron Motsoaledi kumele abe sekhuphisa inqumo esingasiso lesi ayesikhuphile sokuthi uyaqeda du ngama-ZEP. Njalo bonke abantu bama-ZEP ngicabanga ukuthi kuzindaba ezinhle lezo ukuthi ekugcineni inkantolo isigcine ivune laba kade bephikisana lo mphathi intambo wasekhaya u-Aaron Motsoaledi.
Kodwa kumnumzana Freeman Bengu oyenhlanganiso yesisonke People's Forum osekukade isekela ukwesulwa kwamapermit la uthi sinqumo lesi sibadanise kakhulu.
Siyayichallenge leyo decision by the High Court, siyayichallenge leyo decision by i-judiciary, siyayichallenge leyo decision by i-ANC evumela yonke into e-wrong eyenziwa i-ZANU-PF, abomugabe nabomngangwangwa bazoyenza yonke into abayifunayo la e-South Africa. Ayivumelani, asivumelani nayo and asiyithandi and ngeke sivumele iyenzakala.
Ingcitshi kwezomthetho umnumzana Vusa Umuzi Sibanda uthi isinqumo lesi sitsho ukuthi umphathi ntambo ogatsha lwendaba zasekhaya umnumzana Aaron Motsoaledi kufanele ayeqala olunye uhlelo olutsha olulandela umthetho.
Kusho khona ukuthi kufanele ukuthi aqale phansi ukuthatha lesinqumo sekungaze kungathi kungo-2021 anxuse abantu laba abangama-ZEP holders ukuthi bambhalele bamtshele ukuthi lesinqumo sizohlukumeza amalungelo abo ngaluphi uhlobo njalo bacabanga ukuthi kakwenziweni.
Phakathi kwenyanga ezilithumi lambili lezi abeZimbabwe laba ngeke babotshwe kumbe ukubuyiselwa emuva ngezizathu zokuthi amapermit abo asephelelwe isikhathi. Imizamo yokuthola kuphawula kogatsha lwendaba zasekhaya ngalesi sinqumo ibingakaphumeleli. Melesitulo 7 eJohannesburg kwele South Africa ngingothuso Khumalo.